Ugwalo elulobele uhulumende mayelana ngomthelela wokuvalwa kwelizwe kumnotho weZimbabwe jikelele ngenxa yecoronavirus, iZCTU ithe uhulumende kumele elule isandla sakhe enqabele ukuxotsha kwezisebenzi osokuqalile. Amankampani amanengi abikwa esithi njengoba evaliwe kasela mali yokubhadala izisebenzi. Ngokunjalo amanye athi asegumula izisebenzi kuthi amanye afana leZimbabwe athi azaphoqa izisebenzi zawo ukuthi ziye kukhefu zingabhadalwa okuthiwa yi-unpaid leave ngesiNgisi. Le yinto eyalwa iZCTU. Nangu unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Sesibonile ke abanye ke esingathi ngama contract workers asebemisiwe imisebenzi ekuqaleni. Siyathola njalo ama report avelela kuma companies athize kuthiwa abanye sebeza yephulelwa phela iholo.
Umoyo uxwayise abaqatshi ukuthi beqhubeke behlawula izisebenzi ngemfanelo ngoba kayisizo ezithe kube le coronavirus.
Kufanele ke abaqhatshi bebhadale, yikho esikukhuthazayo ke ama-employers, yikho njalo esikufakile egwalweni lwethu esilutshintshane lohulumende. Sikufakile kwabasobala ukuthi ngaleso sikhathi kule lockdown asikhangelelanga ke ukuthi abantu bequnyele iholo, asikhangelanga njalo ukuthi abantu bemiswe imisebenzi.
iZCTU ithi lanxa ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane lo kuyinto eqondileyo, kuza kuba lomthelela omubi kunhlangothi ezijiyeneyo zomnotho welizwe wona ovele usadalala. Inhlanganiso le ithi ugatsha lwezokulima lona olulethele ilizwe imali engange $142.2 million nyakenye yilo oluzathwala nzima kakhulu. Ngesikhathi lesi iZimbabwe ivame ukuthengisa igwayi emazweni afana leChina kanye leSouth Africa. Kepha avaliwe lawo lawa mazwe okwamanje ngenxa yecoronavirus. iZCTU ithi njalo ugatsha lwezokwemba lalo luzathwala nzima, kanti njalo le mali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe iza kwehla ngoba ezinye zazo sezilahlekelwe yimisebenzi. Inhlanganiso le ithi izisebenzi ezenza imisebenzi ebalulekileyo ezifaka engozini ye-coronavirus kumele zihlawulelwe lingozi i-risk allowance. Ithi ngaphandle kokuvikela izisebenzi, uhulumende kumele asekele amankampani ngenhlelo ezifana lokwehlisa imithelo ukuze engavali kokuphela. Inhlanganiso emela amabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Industries yazise ngeviki edlulileyo ukuthi abaqatshi abanengi balakho ukwehluleka ukubhadala izisebenzi nxa uhlelo lokuvalwa kwelizwe lungaqhubeka. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uthi amabhizimusi amanengi alakho ukuvalwa kokuphela.
I-lockdown le isiphazamise okunengi, isibhidlize i-economy ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba for the last 2 weeks bekungela meaningful business eyenzakalayo. Njengoba ama-companies alapha eZimbabwe amanengi angikhona ephila from hand to mouth, uzaba nzima sibili ukuthi avuke ngemva kwe-lockdown le.
Kodwa enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi amankampani kumele adinge indlela angazihlenga ngazo, hathi ukumelela uhulumende ovele engelamali.
I-industry eZimbabwe kathesi kulethuba elikhulu kakhulu ukuthi sukume bengama bethatha amathuba wona la amancane akhona, ngoba kulamagepu amaningi akhozwa yi-COVID ngoba into eziningi ade tizimporta asikwanisi lokuzimporta kathesi. So sifuna ama local solution, bona bangaba innovative enough and provide local solutions. And believe me, you nxa kuyi local solution ngoba iyabe reasonable and yabengela foreign currency component in terms of ekupricing abantu bazayithatha.
Lanxa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eke wathembisa ukuthi uhulumende uzasekela amankampani ngazo zonke indlela, umkhokheli wenhlanganiso emela abaqhatshi i-Employers Confederation of Zimbabwe i-MCOS umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi okwamanje akula ncedo abalutholayo kuhulumende. Uhulumende yena uthi abaqhatshi akumelanga baxotshe izisebenzi, njalo kumele baqhubeke bezihlawula. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.